Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla zintathu kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu abalabazali ababulawa yikukurawundi abahluleka ukuthola incwadi zokuzalwa.
Baningi abantwana lapha e-Quarrie labo abantu abangalazi izithupha. Abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu acine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
UZulu ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Abantu silomlando ukuthi sigcwalise khonokoyibonkomo abakulwelayo.
Siqhubekela phambili sixoxa labalimi eZimbabwe.
Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho engaqalisa khona ukuthanda inkomo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iqolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-AFCON.
Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu, sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kapha manzi akhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abanengi batshela ikhomishini ebona ngamalungelo oluntu ukuthi ikukurawundi yatshiya abanye babo emathebeleleni lenkabazwe benganelisi ukuthola ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okufanayo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzelwe eLupane yiZimbabwe Human Rights Commission lapho obekulezinduna abamele inhlangothi zikahulumende, amakansela abamele inhlanganiso ezizimele zodwa lezakhamizi. Abakhala ngencwadi lezi bathi kunzima ukuthola ama-birth certificates nxa umuntu wafelwa ngabazali lezihlobo ezabulawa igugurawundi. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa umhlangano omkhulu ngeviki ezayo eZimbabwe owokuhlolisisa uhlupho lolu. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Umuntu ukuze athole isithupha kumbe i-birth certificate kuyabe kumele ukuthi abe labazali abazamfakazela ukuthi lowo ngumzibanyabanyana wami, umntanami kumbe kuyini. So khonokuyana abantu abalabazali abatshonayo kuyabatshaya kakhulu ukuze bethole izincwadi zenezo.
Nxa umuntu engelazo izincwadi lezi okwenzakala kuye kuyini?
Kuba nzima kakhulu uMthembu. Asithi umntwana uyafunda esikolo. Kulezi khathi lapho kuyabe kufunakala ukuthi khona kube lencwadi zakhe zokuzalwa. Ikakhulu nxa kubhalwa imihloliso enjengabo grade 7. Kuyafunakala izinto ezinjengabo birth entry numbers ukwenzela ukuthi isithupha sakhe lesiyana sezifundo kuhambisane lento ebhalwe ngaphi ku-birth certificate. Kuyayenza kakhulu ukuthi umntwana ebe disadvantaged engasayenzi izinto zakhe ngendlela ehlelekileyo. Kube sekusithi-ke umuntu okhulileyo nxa kuyukuthi kulowo msebenzi ufunakala umuntu osebenzayo uyaqhatshwa, isithupha yisho into ehamba phambili. So nxa ungelakho kuba nzima ukuthi ungene elayinini yokuthi uqhatshwe.
Singathi-ke khonapho endaweni lapho khona kulabantu abaningi kanganani abangakutholanga konke lokho?
Baningi abantwana lapha e-Quarrie labo abantu abangalazi izithupha. Labo sibili abantu abale problems zenezo ezinjalo. Okokuthi kwesinye isikhathi kuyafika ama-mobile registration ngemva kwesikhathi nxa kusenziwa imikhankaso le yamavoti. Uthole ukuthi abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu acine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Ye, bagcina besenzana abantu abanjalo?
Uyadinga izihlobo, ugade amabhasi, uhambe imango lemango uzame ukudinga izihlobo ezizakufakazela ngoba kuyabe sekumele ukuthi uqalise ukwenza into ezinganithwasi usenza isitsotsi phakathi. So vele uthwala nzima kakhulu ngoba bakhona abanye abantu ababe buya kwezinye indawo njengokuthi umuntu usuka kwenye indawo ubuye ngomendo. So kuyamele ukuthi agade amabhasi abuyele khona lapho asuka khona kibo azalelwa khona ayezame ukudinga izihlobo ngomkhono omileyo okhona umuntu wenkosi imali uzabe izathetha ngayo.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Sixoxela esemzini wakhe eLupane. Umnumzana Bengisayi Mukutiri unobhala weCommission ye Human Rights Commission uthi kumele abantu bakhululeke nxa bekhuluma ngokwenziwa ikukurahundi. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wabhubha ngontulikazi ngomnyaka ka-1999 engumsekeli kamongameli. Abalandeli bebandla elibusayo labaphikisayo bathi kuqakathekile ukuthi kukhunjulwe imisebenzi kaNkomo owayelesifo semvukuzane. Bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhanye ngani siwakhohlwa ngokwenziwa nguNkomo njengoba kungela micimbi ekhanyayo yokukhumbula uNkomo ngontulikazi mnyaka yonke. Umnumzana Believe Gawule ngomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF othi kumele kuqakathekiswe imisebenzi kaNkomo ikakhulu omanje uZulu ebhekane lenhlupho ezingapheliyo.
I-anniversary kababa uNkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu, ikakhulu elizweni lethu eZimbabwe, njengoba kathi abantu begala lolu dubo oluningi olukhulu kangaka. Onkomo bahamba beloku bengazange bebone inhlalakahle benjibo abayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbula uNkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubo olunjengalolu angani ilizwe isesele phakathi kobunzima kakhulu sithube esiphakathi kwabo, ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabomgazi.
Ye, singathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwe ayisikho khonoku okwenzakala kwele Zimbabwe, ungathi ngakhonoko.
UNkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle uNkomo ngesikhathi, ngoba ngesikhathi laphana wayesiphuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima obahlanganisa isikhathi esibile sanesandlulayo sokubulawa kwabantu. Kwaze kubuya futhi isikhathi sengisana esho ukuthi uNkomo waze wagcina esencenga ukuthi abantu babekubangene kwi-unity babengafuni labana abantu, kodwa uNkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba lokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga uNkomo, nakathi esidle kuqiniswe ngumuntu okuthi lalapho alele khona abantu silo mlando ukuthi sigcwalise khonokho yiko uNkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho okuthiwa yi-national holiday, kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena ukuthatha njani khonokho?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa, ngoba bathatha uNkomo umuntu ohloniphe uNkomo sesikhulumiso bonke abantu. UNkomo ufather Zimbabwe lwana asomuntu omncane lwana, umuntu dipsi nguye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli, nguye wakhokelayo. Ngiyamangala bathatha omgqabe laba sebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgqabe ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala emele ihlonitshwe ilanga uNkomo alala ngalo, ilanga uNkomo alala ngayo, lileli mele libe ilisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday, kube nesikhumbuzo esikhulu kwakuzelele ahlonitshwe ngaye, hhayi khona ukuthi i-birthday yabo mgqabe leyi kuza ngemuva lokho kuye lokhu.
Kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khonokho baba Gawule?
Kuvinjwa uza kuqondisa, ngoba kathesi ngikhuluma nginje nje aliyamenzelela umhlangano lo bekhona lo wezinduna ehlangana nezinduna besithi hayi akukhulunywe sini upresidentana labo ngodaba lokugurawundi. Kunjalo kusho ukuthi akungenziwa khonoku akulungisa udaba lokugurawundi. Lelanga uNkomo alala ngalo leli limele lihlonitshwe, kube ilanga sibe abantu abalukhangelayo kanihloniphe ilanga, libe lilanga likhulu kakhulu empilweni zabantu.
Umnumzana Believe Gawule wayemela iTsholotsho edala lephalamende. Sixoxelaye ekobulawayo. Nanko kwethulwe ngamaphepha ndaba kweleZimbabwe ngamafitshane. Uhulumende weZimbabwe usethule imithetho evimba ukuthi izisebenzi zikahulumende zingahambi emazweni lamakhosikazi kumbe amadoda abo kusetshenziswa imali yelizwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isiphiwe amandla okubopha abantu abacatshangelwa ukuthi benza ubukhohlakali.
Ngazi konke nesizweni sana umnyama wokulalisizwe manje national team ayizalanga kahle. A day later sibona abantu begibele phezu kwethuna yaba kuNkomo Father Zimbabwe. Zonke lezi zinto izinto ezihlolayo ezilethela isizwe ubunyama. Ngeke sibe isizwe sibe nenhlanhla abantu besenza njalo khonkwana kubonisa ukungahlonipani kwabantu siyisizwe ukuthi abantu bengabantwana bagibele phezu kwethuna into esintwini kuyazigibela phezu kwethuna nomuntu omdala ongangojoshua umqabuko ukhona kuyazila kakhulu khonkwana yiko okubonisayo ukuthi bona kule kuningi okunye okwenzakalayo okubangela ukuthi sizwe sibe sobuzimeni esikiyibo bona isizwe sibe nomnyama sibe lebhadi inxa yezenzo ezinjalo into ezinjalo kumele ziqede abantwana abantu kumele bahlale phansi abantwana bafundiswe uhloniphane kungakhethelekile ukuthi ngumhlobo bani linambiyo litonga ngumhlobo bani sihloniphane sibonane njengamazimbabwensi khonkhwana kuzasenza sibe nenhlanhla konke esikwenzayo siphumelele ngoba asomahora zodwa angenzi kahle yonke into nje vele egoqelinational because ebanenational flag ayenzi kahle kuzolihle ayivele ayiphumelele ngakho kuyadingakala abantu bahlale phansi babonisane kube khona ukukhulumisana kube khona ukuhloniphana kuzalenza uNkulunkulu lasikhawu yabo ndayise abantu kuphela siyadeserva nathi ukuphila impilo e-right deserva nathi ukuwina nathi sibe nokuhlonisha abanye abantu
lapha silodubo sanibonani balaleli ibizo lami ngu-Isbanda silodubo olukhulu sibelela ngoba umuntu owakhezayo iPetro siyamazi sonke njalo laye uyazazi nguye okumele aqala ayehlise intengo yePetro ukuze zonke izinto ziyehle xa engayehlisi zonke izinto ziyabe loko zilimaza thina abangelalutho ngiyabonga
lidani basakazi kwi-Studio 7 igama uCaroline Moyo hayi mina ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle liwenzayo bese ngithi mina esh hayi kunzima impilo esiphila kuyo these days azi noma ungaphandle kwelizwe ukuthi uyacabanga ukuthi khona into eyenzakalayo elizweni kunzima kakhulu kunzima sure kodwa kukho konke ngibonga nje kuphela ukuthi khona hayi liyasiphakela ukudla kwendlebe noma singaphandle sikhatshana kangaka kodwa siyazithola izindaba siyakuthola ukwazi ukuthi kwenzakalani ekhaya ngiyabonga kakhulu
yeye mthakazi kendaba linjani lonke emadlabezulu hhayi vele bekungeke kuyekele ukuthi imtenge ikhuphuke bona bafuna ukufananisa inkomo yomdaka le nkomo ephilayo ngeke kuze kwenzeke lokhu vele sikulindele ukuthi kusezakhuphuka kakhulu ngoba le mali abayifakayo asomali kufanele bafake imali hhayi le nto abayifakayo amariyariya la kufanele bafake imali ezwayo eyimali uqobo lwayo hayi lokhu bhondi labo leli lama-RTGS abo lokho okungathengiwe kwamanye amazwe bayowodapha abantu ngoba ilizwe yalela nto amafemu wonke savala so izinto zimanufacturwa ngaphandle kufuneka imali yangaphandle uyayitshintsha ngapha kula muntu ofuna le mali
yebo linjani laba vele sebehle babulala wesi bona babekhiphiwe usabecabani balungise but kubulala wesi akusela nto abangayenza mani sebehlulekile vese ozikhanyela
Salibonani ngiyabonga se-Studio 7 mina ngikhuluma lani ngise-Cape Town ekhaya ngisuka eZimbabwe ngihlala koBulawayo besicela kakhulu bangalathi lingasinika izindaba ngolimi lwesiNdebele ukuthi lathi sibekwazi okwenzakalayo ngaselizweni lethu kakhulu siyathola ezikhuluma esishona qha siyasizwa kodwa okunye kuyaseqa sicela lingasithumezela lathi esikhulu esikhuluma ngesiNdebele.
Salibonani balaleli lo ngusihlangusihle. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zeMathebeleni leMidlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document leyabamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu eMathebeleland leMidlands kusobala kuye wonke umuntu oseMathebeleland ukuthi uzibuse asikamtholi 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso watholwa ngamashona abantu beMathebeleland leMidlands bancindezelwa kusukusela ngo-1980 kuze kube manje.
ye laba ke kade kungabalaleli be Studio 7 kunamba ke kade bese thulo kunengi uhambelana lo bakubhekane lakho sikangele ke ezenzakala emazweni ngamafitshane lapha ke abantu abakhuluma kuze kuzwele nasikhangela ke kunoko kwenzakalayo isiphepheli ezifika amachumi amane zifile wathi ezifika phose ikhulu zalimala kuze kubhonjwe indawo lapho ezivalelwe khona kwele Libya izolo ntambama umongameli Donald Trump wakwele Melika ukhangelelwe ukuthi lo nyaka uzakhokhela umkhosi wokunanza usuku lukazibuse ngokuvezela uzulu izikhali ezisetshenziswa libutho lokunye okutshiyeneyo indizamtshina ebizwa ngokuthi yi-Dragonfly esetshenziswa yi-NASA kwele Melika ikhangelelwe ukuthi izahlolisisa okumunyetwe yinyanga ebizwa ngokuthi yi-Titan okukhanya ifanana iqathu lomhlaba lo esihlala kuwo. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lonkosikazi Sithabiso Masina. Linjani Ntombi Endala?
Ikhona baba, singabuza nini? Ngizalwa eMatopo.
Ye, kunjani eMatopo kona?
Hayi, yona indawo enhle sibili kodwa nje la nxa sikuridin 5 ile drought.
Ye, akusitshele ukuthi wena wenzani kwezokulima la?
Ezokulima mina ngithanda kakhulu ukulima inkomo. Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo. Ngithe lanxa sengishiye umsebenzi ngaqhubeka ngithanda inkomo ngithenga ngithengisa njalo eziningi fake esifayeni.
Okwamanje sibili singathi ibhizinisi yakho vele ngiyenkomo.
Ngiyenkomo.
Wenza njani? Kutshela abantu ukuthi wenza njani mama.
Ngahamba ngathatha iloan e-agribank kusase $US lapha nasho ngathatha nje ngaqalisa nge-4,000. Ngilokhu ngithenga ngithengisa eziningi veke esifayeni. Ngingabona nje indawo enhle ngilomlaga e-Fort Drixen ngiphothele khona, ngilomlaga e-Fountain ngiphothele khona, ngilomlaga enyama endlovu ngiphothele khona, ngingadobha ngiphothele. Kodwa ubuningi ngithenga ngithengisa.
Wawule mlaga emningi, lokhu ikhona imlaga le?
Lokhu ikhona.
Isebenza njani imlaga? Akubatshela abantu.
Emlageni lapha ngingafika ngibe le nkomo ngiyaziyekela zizale zikhona lapho mbese ngidinga nje umfana engizabe ngimholise ehlala khonapho. Nxa zizala lami ngiyethatha ke ngithengise. Khathesi ngabrida lomunye ubaba obrida amabrama ubaba uNdlovu. Ngithole inkunzi enhle sibili kakhulu lami esengiyithengisile $600.
Emlageni
baba kusase yina kodwa kangakuwini kusamunya kunina khona kule 3 months khathesi.
So umuntu sehle wakuthenga kunjani?
Sehle wakuthenga khonapha sehle ngazela imali yami sengelela ukuthi December thatha inkomo yakhe ngiyikhipha kunina la thatha inkomo yakhe.
Ye, so siyawuzwa kakhulu singathi-ke nxa udinga-ke umlaga udinga
amahle okungakanani bese ngikhangela nokuthi amanzi ka-ahluphi okungakanani njalo ungabi indawo ekhathana kakhulu engizaphuza ukuyakhangela isifuyo khona ngale.
Singathi inkomo ziningi kathesi zingaba ziningakanani?
Hayi kathesi ngathi sendlalela ku-107.
Khanja sibili umqeqo
ngiphosa mbalele kubobaba la nxa ngingumama.
Ye, so singathi kodwa-ke nxa sikhangela-ke impilo yakho ngezokufuya injani?
Hayi ngibona ngibhalansile ekufuyeni ngoba lakhona lapha edorobheni hayi ayilayisi ayingihluphi kangako ngenxa yakhonokho ukuthi ihambe ngene esifayeni nxa sokuhlupha ngapha isikhulu sethu zabantwana inkomo ziyabhalansisa kakhulu empilweni.
Ye, manje njengoba-ke kungasathengiswa nge-United States dollar so lizithengisa njani manje?
I-United States dollar ibhanwe I think it was Wednesday. So akukabe siyekhulumisana lohulumende sicele ukuthi hayi angakafike yini grace period yoku-adjusta. Akukasikhami kangako ngoba kusase yinto engakabi lefisi. Nxa singazama ukuthi sikhulumisane laye kwehlule lapho sesizabona khona ukuthi yenza njani. Kusho ukuthi ngezinye indlela sibuyela ku-black market yona leyana. Yokuthi ngayithengisa inkomo ngiye ku-black market siyadinga i-foreign currency.
Kungabe kuyabe sekukhama sibili lokho eh?
Kuyabe sekusikhama kakhulu. Singazange sibhadale ngebhondi. Ke sibhadala nge-US dollar ku-black market. Mina lawe nxa sithengiselana.
Hayi siyakuzwa kakhulu. Yes, siyakuzwa kakhulu mama. Kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ngamafitshane nje konapho imzuzwana valelisa abalaleli mama.
Hayi ngiyabonga sibili balaleli. Ngicela omama lingasikhangeleli phansi lithuba lenu lokukhuphuka. Hambanini emabhenki lithatha imali ngezibindi lisebenze impilo ikhona ekulimeni. Ngiyabonga.
Yes, siyambonga kakhulu ke umama lapha kade sixoxa laye kwezokulima. Silethemba lokuthi siyahlangana lawe ngesikhathi esizayo mama. Sibongile kakhulu.
Yami ngibongile libe lelangeli.
Unkosikazi Sithabiso Masina ufuya inkomo sixoxela esematopo esabelweni seMatopeni South. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakalayo kwele Melika siphuxwa ngokhetho lukamongameli. Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Dabang Nare uthi kuyajabulisa ukubona indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eMelika. Uthi kulabanye abancintisa kubandla lamademokrats abakhanya engani sebekhokhela ekudingweni kwalowo ozancintisana loMnumzana Donald Trump kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Sibonile ukuthi kube lama-television debates lapho ama-Democrats abazama ukuthi bencedise inani lama-candidates akhankasela ukuthi bebe ngama-candidate eka-president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya-ke lapha uKamala Harris lo ovele eCalifornia wenze kuhle lapho ku-debate lo wayengu-deputy president uJoe Biden. So ucatshangela ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo. Singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengupresident ngemva kwalokhu ukuthi upresident Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa ngupresident. Sikhangele njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhanyela uBernie Sanders laye futhi former vice president uJoe Biden bathi sebababa lesikhathi abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumule impitshana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuzaba kuhle ama-Democrats labo bebe le-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakale ukuthi ama-elections ami njani.
Ye, nxa sesikhangela ke kuma Republicans, ungani akula sibilo sephumela egcekeni vezi ukuthi angalwisana lo mnumzana uTrump wezethela khetho phela ukuthi angene kukhetho lolo. Kwenziwa kwini kolo?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama-Republicans kungabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi wenziwe ngupresident Trump. Ngabantu abathi undoda lowo kaqhubekile phambili yikho kube le rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again and khathesi usesithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzalwa nkomoni.
Wena ubona ngazani kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele ose umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini kuba lula ukuthi abantu bekhole ukuthi ingaqhubeka isenza akwenzayo i-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa kuyanikwa ithuba lesivile iqine ithole lesivile beseqedisa engakaphumi.
UMnumzana Dabani Nare yincwadi kwezombusazwe sixoxela ese-Boston kulapha kwele Melika. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano weAFCON. UMnumzana Xolisani Gwesela ukhuluma ngodaba lolu.
Silapha e-Egypt Cairo lapho ilizwe lethu ama-Warriors ade edlala kumdlalo we-2019 South Africa Cup of Nations. Akusahambanga njengalokhu sasikukhangelele. Ilizwe lethu lidliwe yi-Democratic Republic of Congo. Sasesiphuma kumdlalo lo siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemidlalo wenguqu, sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kaphambanisi khona. Silethemba ukuthi eminye imidlalo esizayidlala phambili laphana.
Uxolisa nigwesela isikhulumeli sezifa.
I have suffered, I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick. And this man today turns around and he calls me a traitor. Me, a traitor, a man who worked for this country so much. There is no insult to beat this one.
Shupheke kakhulu. Ngilisebenzele kakhulu leli ilizwe lingakatholi inkululeko langemva kwenkululeko. Ayikho inhlamba edlula ukuthi lindoda ingibize ngokuthi ngingumthengisi.
I've never done anything wrong and Robert knows it.
Lamazwi ethulwa ngomoya umqabuko ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngemva kokuba oyengumongameli uMnumzane Robert Mugabe emethesa umlando ukuba umthengisi. Ngamazwi alokho esenhliziyweni zembongi uObed Dube futhi Nikisi lo Mokhethi Nkomo umntaka na Fred yangwayo. UObed uthi lobanje sekwedlule eminyaka engamachuma amabili okamqabuko elele imfa yakhe isesentsha enhliziyweni yakhe.
Kwakumhla ka 1 Ntulikazi, uRobert Gabriel Mgabe wathula insumansumani yendaba kumabona kude umsakazi weRadio Zimbabwe isangu Radio 2 wadlala ingoma ethi emoyeni bakithi kuyachisa, emoyeni bakithi kubuhlungu, wathi Zimbabwe good morning, livuka njani, salibonani intaba isidilikile emahlabezulu. UJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo ngasekho.
Umokhezena uthi akufanga nje iqhawe kwafa umthunzi wesizwe.
Intulizi kaNtulikazi ezaphephetha sagebisa amakhanda zasivula engiqwa ntwala zathatha umqabuko wesizwe sabensundu zadluba bawesizwe kwagugu umhlahlandlela owawuhlahla indlela zibe emhlophe kusizukulwane samfulathela ubulawayo isizukulwane sakhe umuzi wamakhosi waphenduka unxwelo kwaha olungakhiwayo okwakungamadlelo kwaphenduka amafusi izifula zaphenduka izifudlana.
UObed yena uthi akathandabuza ukuthi aluba umqabuko yaphila mhlawumbe ngabe umumo wezinto wehlukile kulalokhu okukhona.
Isihlangane iminyaka engamachumi amabili wafulathela umhlaba ohlabayo kodwa ngani kusanda kwenzeka. Angazi uhleli lubani udlani wenzani lubani njalo ungaphi. Ngikhala ngokufa ngazi kwathezwa ngubani.
Le yinto egcizelelwa uMogetsi.
Yabhoka indlala ezweni ezazidlana uboya zakhuza namathambo. Wahamba mdala wethu izwe likazivuse laphenduka elikazwi lakhe kwabusa izwi likazwi lakhe.
Ngokutsho kaObed limqodwe likankomo elithi wahlupheka wadla imbuya ngoluthi elwela inkululeko eZimbabwe.
Wazingela wajimba impunzi wayihlinza wangadla intshontsho ngitsho lesigogo. Wancitshwa ngitsho lempondo wazingelwa njengempunzi wabizwa ngomthengisi waphephiswa uNkulunkulu wasinda emlonyeni wezingwele ezingwenyama. Awusekho emhlabeni kodwa izenzo zakho zilokhu zisekhona. Owakukhuluma sihlele sikubona imihla lemihla naliphumule emfoka Nyongolo ngethemba sekunxeba indlebe udumiso dabekwa ngokungapha. Ngiyathemba ngelinye ilanga kuza kuba le public holiday ezabizwa ngeJoshua Mqabuko Day.
Nomanje bekhona abathi uMqabuko wehluleka laye ukuvusa ilizwe ngesikhathi engumsekeli kamongameli. UMokhethi uthi mkhulu monakalo odaleke elizweni ngemva kokwedlula kwakhe.
Wasibutha isizwe usaphila wafa sahlakazeka waziqoqa wazivalula usaphila wafa zafohla wafohla wena nkunzi emnyama kwadilika isibaya zagcwala amahlathi ezenkosi yohlanga zaba ngumhlambi kazelusile.
UObed uthe enye yento eyalwiswa ngumuyi esilimaze iZimbabwe okwedlula zonke yikubandlululana ngemihlobo osekwenze kube lokungalingani kuntuthuko yezabelo.
Wawungathanda inkulumo zobandlululo ingubha mazwi lengqopho. Wawungathanda inkulumo ezitshokayo lezixegayo. Wasola igama elithi Mashonaland United FC ngoba lalilokubandlulula yaguqulwa yaba yiZimbabwe Saints. Wasola igama elithi Matabeleland United ngoba lilokucwasa wayethi igama elithi Highlanders ibhoso ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Udaba esiletulelwe ke nguthuso uBertrand Nhlapo. Sizokuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakusuki esike sithekangela kade kugokela lamhlanje. Izifa isixolisile ngokwehlela ama Warriors. Oliver Lesayo ngoKeeps Dube.
Kanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikuguru 3/2019 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dza